ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Bonamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 9 Nhlangula 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu abalutshwane abavote izolo ukhetho lokudinga ukansila ekaDoma.
Okwakhethi nje sekusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi hayi uZulu indaba zokuvota vela kahlelani nazo, ngoba abaningi sebephonga ukuthi abachiyeni njengona laba abafuna ukuhlangothi azisuthanje.
Abadabuka kwele Zimbabwe abahlala eBotswana bathi kasingafiki isikhathi sokuthi bavule amabhizimusi ekhaya.
We will charge 70% interest on issues like just a funeral case.
Sabe sathi sifuna ukungenisa imota yezidumbu lomuntu efuna ukuvula ibhizinisi eZimbabwe. Satshela ukuthi hambani letshintshe inombolo zemota leyo. Nxa kunganjalo sisoke isilisize.
Inkosi uBulelani Lobengula Khumalo wenza imbizo yakuqala kwela South Africa.
Wena wendlu!
Imeseji inonikeza abantu bakithi azi ukuthi baninosi banomuntu ozohlangisa isizwe sakithi.
Lingakhuthwali uhlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Election Support Network ithi kumele amabandla ezombusazwe akhuthaze abalandeli bawo ukuthi bevote njalo bengalwi ngesikhathi sokhetho. Inhlanganiso le ithi ikhathazwa ngokwenzakale eKaDoma Central lapho kwenziwe khona ukhetho lwe-by election izolo lokudinga ukansila ka-Ward 2. IZesni ithi udlakela oluqhamuke kulelo khetho luveza ukuthi abantu kumele bafundiswe ngezokhetho njalo lokuvota. UNkosikazi Sorai Chiwara we-MDC Alliance nguye onqobe kukhetho lolu lapho athole amavoti phose afika amakhulu ayisishiyangalombili 782. Obencintisana layo ekubandla leZANU-PF uMnumzana Lloyd Nyasha Nyambo uthole amavoti afika phose amakhulu amane 381. Indawo le yayingaphansi kukamnumzana Michael Gore, umkankosikazi Chiwara. Ingcwethi kwezombusazwe zithi akumangalisi ukuthi kuvote abantu abalutshwane nxa kuqhathaniswa lanyakenye kukhetho olufanayo. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Charles Nyoni othi lokhu kwenziwa ukuthi abantu kabasathembi kukhetho eZimbabwe.
Ayisesendaba yama-by-election kuphela nje le mnumzane wayiqalisisa nje. UZulu sekhathele ngendaba yama-election ngoba uZulu wake wafaka ithemba lakhe endabeni zazekhethi ezokuvota ecabanga ukuthi mhlawumbe u-X engatshintsha izinto zihambe ngendlela ayekhangelele ngayo. Kwatholakala ukuthi hayi awuyisiyo ndlela izinto ezihamba ngayo. So okwakhethi nje sekusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi hayi uZulu indaba zokuvota vela kahlelani nazo, ngoba abaningi sebephonga ukuthi abachiyeni njengona laba abafuna ukuhlangothi azisuthanje. Abaningi kuphela kabaselani nakho sebephonga ukuzidingela imali lokuthi baphile njani. Babitshwani nje abantu abasahamba besiyathola lemile ekulayinini besithi bafuna ukuvota. Laba babitshwani yibo abantu ababe lothando sibili olendaba zamaphatha abo ababebekiswa.
Manje nxa abantu bengasavoti kangako kutshoni khonokho babanywana?
Kutshengisa nje ukuthi abantu sebelahle ithemba ngendaba zokuvota kuleli zwe laseZimbabwe. Abaselalo nethemba ukuthi ukuvota kungatshintsha ulutho njalo kungaletha anything ababeyikhanyelile. So ukuvota nje kibo abantu bakaZulu sekuyikuchitha nje isikhathi. Akula lutho oluncedwayo, akula lutho olusizayo, akula lutho olutshintshayo.
Ye, kodwa kuyini okungabakhanga ukuthi bavote?
Ukuthi nje uhulumende kuhlanganisela kogatsha lwakhe lolu oluphatha ezamavoti ezama-election esiluthi yizeki, nxa lungaqala lutshintshe lulandele umthetho ukuthi uZulu abe lethemba kuzeki kungatshintsha sibili, but okwakathesi ngokuma kwezinto njalo nalapho esivela khona nalapho esiya khona uZulu kanakuhembanje njalo uyakwazi ukuthi ukuvota yikuvota nje, kodwa ama-election abe ama-results abe khona kudala.
Umnumzana Charles Nyoni yingcweti kwezombusazwe, sixoxelaye eseHarare. Kusenjalo kulabantu abathi bamangaliswe yikubona umnumzana Nelson Chamisa, lo mnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo obona ngokudlelana labanye amazwe, bekhulumisana besesigodlweni seBhilitane eHarare. Umfanekiso wababili laba usugcwele indawo eziningi ebulenjini bokuxhumana, kulabanye abathi uChamisa bengamelanga akhulumisane lo Moyo edilini leli. Bathi akwenzileyo kufana lokuthengisa ibandla le-MDC elithi lahluthunelwa impumelo yokhetho nyakenye ngumongameli Emerson Mnangagwa labanye bakhe. Sixhume uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaChamisa, ukuthi achasisele uZulu ngomhlangano lo.
Hayi, asiqaleni ngokukhuluma ngendaba yokuthi ukuthengisa kuyini, kathi abanqabe ngathi kuthiwa kulo muntu osethengisile. UPresident Chamisa ule mvumo ayiphiwa yi-National Council ukuthi angakhulumisana lobani as long as kukhulunywa ngendlela emqoka njalo ngendlela etshengisa ukuthi ilandela iy'nhlelo ze-MDC. UPresident Chamisa ule authority yokwenza akufunayo ngalolo daba, ngakho mbone ngani abantu bayaphambanisa nxa bekhulume ngani ukuthengisa kwento engenzakala ngokuqala lokho. Okwesibili ngokuthi uPresident Chamisa utshilo yena ngokwakho ukuthi ube lomhlangano akade emenywe kuwo ngama-ambassador, kuhlanganele u-ambassador we-Britain. Abantu labancabe bebiza abantu emhlanganweni kakakutshela ukuthi omunye uzabe khona ngubani. Ngokunjalo nxa uPresident Chamisa seqalise ama-talks uzatshela abantu ngesikhathi sokufanele enze lokho, okwakhathesi uphumele egcekeni uyotshela abantu ukuthi ubebiziwe emhlanganweni wahamba wathi fike khona ngale wathola kulabanye abantu abakhona.
Yes, bona ekhuluma lesiphatha amandla sikahulumende umuntu oqakathekileyo sibili, kambe ukuthi konkani ukukhulumisana kungabe kutshengisela ukuthi vele eZimbabwe kukhona okungalungiswa sibili.
Hayi, ube ngakhulumisani lesiphatha amandla akukhanyanga angikwazi abantu ngabe bethatha kuphi. Ube seduze lo former general uSibusiso lo ambassador waseBritain ngendlela enjalo, yikho lokho okwenzakalayo. Lokho okunye mbone ngani abantu baya besebephonga udonga imizila lapho abathanda khona.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, sixoxelaye eseBhilitane. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana sebetshele izithunywa zikahulumende ukuthi abafisi ukusungula amabhizimusi ekhaya ngenxa yomumo omubi kwezenotho ekhaya. Intethela izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolo daba.
Abangene umhlangano izolo ukukhanga abadabuka eZimbabwe ukuba bavule amabhizimusi ekhaya okuqoqwe isigodlo seZimbabwe leBotswana kamazange betshaye inja befihla umphini, njengoba bakubeke sobala ukuthi kabafuni ukuyavula amabhizimusi eZimbabwe ngenxa yokwenzakala elizweni labo. Bathi ukuyavula amabhizimusi ekhaya kufana lokuthatha imali beyithela emgodini ongelamkhawulo. Omunye okubhizimusi ye-insurance, umnumzana Paul Chitate, uthi kakaze abone ilizwe lemthetho kwezokuvula ibhizimusi elifana leZimbabwe.
We will charge 70% interest on issues like just a funeral case.
Sake sathi sifuna ukungenisa imota yezidumbu lomuntu efuna ukuvula ibhizinisi eZimbabwe, satshela ukuthi hambani letshintsha inombolo zemota leyo. Nxa kunganjalo sisoke silisize. Ngiyalitshela kunzima ukuthi usungule ibhizinisi eZimbabwe.
Omunye okhulume emhlanganweni lo okhangela kubhizinisi lokulima uthi udaniswa imithetho ekhona eZimbabwe, ngakho-ke akukhwabitheki ukuvula ibhizinisi ekhaya.
Ukuthaba kami kuqunyiwe lapho ngibona okade ekhuluma lo omele uhulumende isitshengisa ibizo lomuntu oyedwa kanye nenombolo yomuntu oyedwa okumele sithintane layo. Kwahle kwangitshengisa lokhu ukuthi kutsho ukuthi konke okwenzakalayo kubekwe emuntwini oyedwa nje.
Omunye njalo utshele umhlangano lo ukuthi walahlekelwa imali eningi ezama ukuthengisa amafutha ezimota. Uthi umbiko kamongameli Emerson Mnangagwa wokuthi iZimbabwe ivuliwe kawuhambelani lokwenzakala elizweni.
My question to RBZ is, what guarantee are they giving me as an investor?
Umbuzo wami kubhanga leZimbabwe ukuthi lizangiphathisa njani njengomuntu ofuna ukuvula ibhizimusi. Ngoba kulomkambo omnyama wokutshintsha imali. Labana abantu abatshintsha imali ezitaladeni abalandleko eziningi. Okumele babe lakho nje izicathulo zokubaleka amasilobotsho.
Umnumzana Stanley Ncube ongene lomhlangano uthule themba lokuthi umlayezo ophuma ebantwini uzafinyelela indlebe zikamnangakwa. Uthi okuba kuthabelayo ukuthi kunesithembiso sokuthi okunye kuzalungisa kunyanga ezisithupha ezizayo.
Kulisayo ukuthi ama-officials kahulumeni banike i-commitment ukuthi within 6 months ama-issues aqondane leZimra e-border konke kuzabe sokulungisiwe. Siyakujabulela lokho.
Uhulumende kade ethumele isiphathamandla kusuka kungatsha ezijeniwe ezifana lozo kwethekelela i-tourism, iZimtrade, ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ezokulima kanye lozokwenjiwa i-mining. Unobhala kugatsha olubona ngezethekeli kweleZimbabwe umnumzana Monesu Munoda wafa uthi izikhalazo zonke zizahanjiswa kungatsha esiphathelene lalezi zikhalazo ukuze kuqale ukulungiswa lapho ungabe kuwonakele khona. Ngingumathini Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 eHabron kwele Botswana.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Wamanje ake sizwe ezibhathelene nezabatsha silo Mike Hobe.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo silomnumzana Muzi Wandile Ntube osandukhethwa ukuba ngummeli welizwe leZimbabwe kuhlelo lweInnovation Labs Schools. Ntube, ngiyakwamukela kuhlelo. Usitshele okuningi mayelana lohlelo lweInnovation Labs Schools Project.
Ngiyabonga kakhulu ukungena ehlelweni. IInnovation Labs Schools luhlelo oluqaliswe yisizalwane saseBelgium umbalisi uCohen Timas encedisana lesizalwane saseAmerica esikamfundo esikhangele ngezezinyamazana lezemvelo uDr. Jane Goodall. Laba ababili basungule uhlelo lweInnovation Labs Schools bekhangelele ukuthi bafundise abantwana besikolo ngama-Sustainable Development Goals. Lapho okuzabe kufundiswa khona abantwana ama-Sustainable Development Goals agoqela ukuthi singalwisana kanjani nendlala, sifundisane ukuthi siphile kahle kanjani okuthiwa yi-good health and well-being, njalo sincedisane ekufundiseneni labantwana ukuthi babe lokufunda okulohlonzi oluphezulu okuthiwa yi-quality education, lokuncedisana ukuthi abantu abesifazana bathole amathuba afananayo kumbe emsebenzini lendaweni ezijiyeniyo. Uhlelo lwe-Innovation Lab Schools lujonge ukuthi lukhuthaze abafundi ukuthi baqakathekise izifundo ze-science, technology, engineering, arts and maths, engakuthi yi-STEAM. Sikhanele ukuthi sibe labantwana abafundela i-science, sibe labodokotela ngenxa yokuthi sebefunde ama-subjects agoqela o-biology, physics, labo-chemistry. Sibe labantwana abazaqhubekisa phambili ukwanda kolwazi lwe-technology, benelise ukusebenzisa ama-computer, benelise nokusebenzisa ubulembu, i-internet. Sibe labantwana abazafundela engineering, bakhangele ezamagetsi.
Dube, ngiyebale ebulenjini bokuxhumana ukuthi likhangela ukusebenzisa ama-SDG. Awusichazisele ngamafishane ukuthi nxa sesixoxisana ngama-SDG sixoxisana ngani.
Nxa sikhuluma ngama-Sustainable Development Goals sikhuluma ngenhlelo eziphathisa abantu ukuthi baphathiseke okwesikhathi eside, kungabi yilutho oluzabancedisa khonapho nje luhle liphelele khonapho. Ngasikhangile ngokuthi uphathisa njani ukuthuthukiseni kwabafundi, sikhangile ukuthi abafundi nxa sebefunde lama sustainable development goals baphathise ukuthola uhlonzi lwezemfundo, ukuthi labo abenelisayo abaphiweyo academically benelise ukuthi bengaqeda esikolo, benelise ukuthi baqhubeke phambili ngemfundo yabo, bengaqhubeka ngemfundo yabo, sibe nabantu abakhaliphiyo abazenza ukuthi bakhe imisebenzi, bakabe ngabantu abaziqhatshayo.
Njengoba usukhethwe ukuba ngummeli weZimbabwe kuhlelo lolu, ubona ngani uzasebenzisa isikhundla sakho kanjani?
Ngikhangelele ukuthi ngisebenze labantu abatsha, labafundi, ukuthi baxhumane labakwamanye amazwe, bafundisane ngeze-science, technology, engineering, math, le-art, kuthi lokho abayebe kufundile kwamanye amazwe bakusebenzise lapha elizweni. Ngikhangelele ukuthi kube lamathuba okuthi abantwana balapha eZimbabwe bavakatshile kwamanye amazwe bayebona ukuthi baphila njani, bafunde ngolwazi abalalo, ukuthi nxa sebefundile baphenduke bazokwabela abanye, bathuthukise ilizwe lethu leZimbabwe.
Hayi Moses, kuzwile kahle. Qhiba uhlelo utshela uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana lohlelo lolu kumele bayephi?
Abafisa ukuxhumana lathi sikhona ebulenjini, iwebsite yethu www.innovationsdglab.com. Ngiyabonga, libe lelanga elihle.
Hayi siyabonga mnumzana. Lapho uZulukandaba besixoxa lo mnumzana Muzi Wandile Dube, ongisakhulayo osanda ukukhethwa ukuba ngummeli weZimbabwe kuhlelo lwe-Innovation Lab Schools. Amhlophe Butazi, isikhathi yiso esingasavumi. Mthwakazo omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami, ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BigMyke3, yona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla, olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hove. Zimbabwe omuhle, mzwakazi omuhle, bye-bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hove okwamanje-ke wothi sizwe untungameli inkomo esethulela ezokholo lwesiKristu. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zinti Mkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, lakubalaleli lababukeli ukwamukelwa lapha ekhaya.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngiphethe indaba engathi umkhuleko wokuzwelwa nguNkulunkulu, esithola encwadini yesililo sikaJeremiya isasihluko nesesihlanu. Sizabala amavesi amalutshwane nje, sizabala ivesi lika-1-4 lale-ke u-19 sisiya ku-21. Kufundeka kanje: khumbula Jehova esehlelwe yikho, bheka ubone ihlazo lethu, ifa lethu seliphendulelwe abafokazi, nezindlu zethu kwabe zizwe, sizintandane asinababa, omame banje abafelokazi, amanzi ethu siyawaphuza ngemali, izinkuni zethu ziza ngentengo. Verse 19. Wena Jehova umiphakade, isihlalo sakho sobukhosi khona ezukulwaneni ngezukulwaneni, usikhohlelwani kuze kube phakade, usishiye izinsuku eziningi na? Sibuyisele kuwe Jehova, siyakubuya, yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasendulo. Ilizwi lapha zihlobo zami ezithandekileyo zikhuluma ngokuhlupheka kwabantu nokuthembeka kukaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uyasibona xa sikhala ngalokho okusehlelayo. Uthi uJeremiya, ifa lethu konke okuligugu kithi sekudliwa ngabanye abantu, izindlu zethu, le mihlaba yethu, amasimu ethu, nako konke esilako kusengokwethu ngabanye abantu. Usifananisa lezintandane ezingelabo yise, uthi omama sebefana labafelokazi. Impilo yentandane, impilo yomfelokazi, impilo yomuntu ongelayise, ngimpiko elikhulu enzima kakhulu aze atsho lokuthi ukuthi amanzi ethu siyawaphuza ngemali lokho ke akudingi ngazelo ngobana siyazi ukubana laba esihlala khona amanzi ayathengwa ingabe avela kuNkulunkulu kumbe ilapha emadolobheni kumbe kungabi amanzi ayathengwa izinkuni zethu ziza ngentengo lazo siyadubeka siswela amagesi nasikhangele nje kuleli lizwe kulezi nsuku kukhanya amagesi ayizo inkuni zethu abuya ngentengo ephezulu futhi engekho abantu badubekile abantu badubeka izinto eziningi kodwa uNkulunkulu uthi phambi kwabo konke lokhu ngikhona mina ngobana nxa sekunzima sekunje singena ebunzimeni bomhlaba lo esiphila kuwo abantu babaze batsho bathi uNkulunkulu sesikhohliwe kuyaze kube nini sidubeka kangaka siza kwenzani ngempilo zethu lezo zilukhuni kangaka kodwa buyathi uJeremiya isihlalo sikaNkulunkulu sikhona ezulwane ngezulwane kasipheli umusa nothando kukaNkulunkulu uhlala kuzokube kunaphakade athi uJeremiya Nkulunkulu sibuyisele kuwe siyakubuya laba abalenhliziyo ezivumayo bayakwazi ukuthi banze badubeke okungakanani bazibone ubuntandane bazibone ukuswela ingabe yini abayiswelayo bayakwazi ukuthi uNkulunkulu bangambiza athi buyanini kimbantu abami uza kusamukela neenhlupho zethu uNkulunkulu angasikhohlwa uNkulunkulu asinike amandla uNkulunkulu asenze siphile impilo asidalela yona ngoba kuthi lapha ekugcineni sifisa inhlalo yensuku zethu ezedluleyo khathesi impilo elikhulu kuleli lizwe sicela ubana uNkulunkulu angaze asikhohlwa angasithiyi angasifulatheli kodwa lathi kusamele sibize igama lakhe simtshele ukudubeka kwethu njengezintandane bazalwana abathandekayo ikhemba lalihlale kithi ubunzima bedlula umusa kaNkulunkulu kawedluli
kuyiphethe mfundisi
akukhuleke baba thixo obunjalo izolo nanamhlanje laphakade uyayazi impilo yethu uyakwazi ukuswela kwethu uyakwazi ukudubeka kwethu uyazazi izoloyiso zethu sicela ukubana izifiso lezo zigcwaliseke xa sikhona phambi kobuso bakho uNkulunkulu okuthula ahlale lakhe ngamonye ngamonye sicela manje ukubona phakade amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyazibongela nami lapho ke baba Nkomo labalaleli
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla siyawankulu ke ntungameli Nkomo le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington kwezemidlalo iqembu le-Dynamos libe nguchikilo bhanqa lelemanika Diamonds emdlalweni we-Premier Soccer League odlalwe namuhla nansi impumelo yeminye imidlalo Tel 1-0 Black Rhinos 2 Wange 1 Triangle United 2 Mushowane Stars 1 Bulawayo Chiefs 2 kume njalo ke kwezemidlalo ke sesingena kwezamasiko ubulelani lophengula Khumalo wakhethwa umdeni wakokhumalo ukuthi athathe ubukhosi benkosi ulophengula kamzilikazi kamatshobana Khumalo izolo uqhube imbizo yabadabuka kweleZimbabwe eJohannesburg kweleSouth Africa lapho azethule khona okwakuqala uBenedict Nhlapo usipha lolu daba ngamafutshane
Nangamabutho enkosi ubulelani lobhengula Khumalo abehuba ehaya lokusina ngesikhathi efika eBerea Park lapho aqube khona umhlangano wakhe loZulu.
Wena wenzo. Siyabonga ngokuthi Hanuman, 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 Hanuman,
Ukulelando pengla kumalo utshela umbuthano lokuthi njengenkosi yabo uzenza konke ukuvikela umphakazi kukho konke okuhlupha uZulu.
Imessage enonikeza abantu bakithi azi ukuthi banenkosi banomuntu ozohlanganisa isizwe sami, banomuntu ozobavikela kwizinto ezinikeza ukuhlanganisa abantu sibe yimfuno sibe yingxenye ney'nkinga zabantu bakithi.
Uthe kusemqoka kuye ngamaqhinga okuphucula umthwakazi ukuze kuqedwe indlala, ukusweleka kwemisebenzi nezinye izinto ezihlupha okwamanje.
Silungisa amahlelo ukuthi silwele on a day to day sasilala indaba yethu kunivikela, sifuna ukuphuhlisa isizwe sakithi at every level, from agricultural to ukuthi abantu bathole amagazi. Namanje ngisebenza ne-UN ukuthi sibe nama-projects on the ground, solar wind energy zezinye general ukuthi abantu babe nokugeta amakhaya, a basic need like water as well.
Induna indaba zinduna uNhlanhla Yamangwe ndiweni layo bekhona kulumbuthano nobanje inkulumo zakhe emavingeni adluleyo zimlethele udlakela lwabathile ebandleni lezanu PF zaqubula amahlebezo ukuthi ungenzeka suswe kulesi sikhundla. UNdiweni uthi akekho umuntu ozombala umlomo nxa sokufika endabeni zokulwela umthwakazi.
Libona ngani siyadala yini? Libona ngani izinto zilula yini? Makhosikazi, nxa ubaba engavuki elele etebhuqa kuthutsha ingozi leyi, ake limkhahlele nje kancane, limvuse kancane.
Umnumzana Junior Ngwenya ovela amaphisa ngomunye wamakhulu abantu abebethabe bemazite ngokubona inkosi uNobhengula.
Ngizizwa ngile dlabuzane kakhulu inkosi engalokho kanjuba kanobhengula iqanda lengonya elafukanyelwe ekholoni lize lavela ngaqeda ebantwini balo sithi hayi onke umthakazi awusondele, nasi inkosi elifikile, asipheni amandla lokuyisekela konke kwenzayo, yonke imizamo eyenzayo.
Kodwa-ke abanye bathi balokhu belo mbuzo ukuthi kahle kahle yiphi inkosi yoqobo komthwakazi njengoba bakhona abanye labo abalesicoco esifanayo. Meletulo 7 to Hansberg wele South Africa, ngingo Benedictine Nhlapho.
Ngakuhlukani wothi sikhangele ngamafutshane indaba ezikhokhela namhlanje. Kulabantu abalutshwane abavote izolo kukhetho lokudinga ukhansela edolobheni lekaDoma. Abadabuka kwele Zimbabwe abahlala ekwele Botswana bathi kasingafiki isikhathi sokuvula amabhizimusi ekhaya. Inkosi uBulelani Lobhengula kamzilikazi Khumalo wenza imbizo yakuqala kwele South Africa. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamanje olivalelisayo ngo-Kip Stube. Asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.